iviki yaphela umuntu esuka eBorodela abuye atshona lele eHarare, abuyele futhi eBorodela ayesebenza. Asezebuyele endlini ekuphileni kweviki, izinto ke-mashop hayi azithengeki. Uthola intengo zingaba zintathu, zingaba nhlanu, kube le ntengo ukuthi ule cash, kungaba le ntengo ukuthi ule swayiphi, kule ntengo yokuthi ule American dollar. Yona ke ukuthi ibambeki imali yangikhona ke leyo. Kwabaningi ekupheleni kweviki kumbe ekupheleni kwenyanga abaqhatshi athi imali ayikwani, akala mali. Hayi, izinto azimanga kakuhle kulezi insuku nje, abanye sebetshona nje bemile futhi bemelela amafutha ke petrol. Ikhwelile ke, abona isikhwele yaphinda kabili, kungaba igasi amagetsi ayahamba, igasi isikhwele amaviki elandelana. Loke nje savelele ama-election nganta khona abantu bavotela ububi, akulanto enhle mika kuhle lapho.
Uhulumende kaMnangagwa uthi ilizwe lisesimeni esihle njalo sokuyisikhathi semvuselelo. Akona yini amankampani aqhathayo?
Uhulumende kaMnangagwa ke kachiyananga lo kaMgabe. Isikhathi esidlulileyo abantu bekhala ngombuso kaMgabe. UMgabe ubethi nxa enikwe ithuba lokukhuluma athi umnotho uyathuthuka. Bona abantu bethwele nzima. Sesibone uMnangagwa laye enyaweni lukaMgabe, abantu bathwele nzima yena ukuthi izinto zikahle. Lamadili awakuchoyo ukuthi wasayinile abonakali phela. Lezo imali othi khona kuthiwa zibuyile, azibonakali lezo mali. Kayehlukananga ke lo mgabe ke uMnangagwa ekuqambeni amanga lokuthi izinto zinhle kungalanto enhle ebonakalayo on the ground.
Ukutshona kwabantu besendwendweni zokuthenga amafutha ungathi kuphazamisa njani umnotho ovele uxeka nje?
Kathi ke isikhathi abantu abasithathayo bemelela amafutha isikhathi sokuba abantu aluba bayasebenza. Nxa ke kumbe ngamakampani abantu bezatshona bethunywe besiyalindela amafutha, leyo mota kufanele ibisenza umsebenzi. Labo abafanele bebe bezincedisa njengoba uZulu nje ehlezi ezincedisa, kufanele bebamba laphala laphana ukuze athole imali. Siyathatha ke ithuba elide ke emelele amafutha ukuze afinyelele phela ukuyabamba lapha lalaphana. Laviyole imali emabhanga futhi nje njengoba ingatholakali. Siyamelela ke emabhanga uyephinde uyemelela amafutha. Kudla ke isikhathi sokuthi sikwanise ukuphakamisa ezomnotho. Akula ke ilizwe eliphakamayo nxa abantu betshona belindele lokhu lalokhuyana. Abantu kufanele bebe besemsebenzini, ayisibe sikubonayo lapha eZimbabwe.
Kuyini okumele kwenziwe nguhulumende Mnumzana Moyo ukuze umnotho ube nganeno abantu beZimbabwe bakhona ukuphila kuhle?
Abantu abakabi lethemba lokuthi luhulumende uchiyene lowezolo. Kuqale ngendaba zokuthi uyabufakeke imali ebhanga uthi usuyayilanda uthole kuthiwa kayikho. Usuza themba njani ke ukuthi ngabantu abasembusweni abaqondileyo? So si ukutshontshwa ke kwemali emabhanga yikho kubangela nje ukukhathazeka lokuthi labangaphandle kwamazwe okufanele sincedisane labo kumbe bangavula amakampani kabatholi ke ingxoxo enhle evelela kuma-businesses aphakathi kwelizwe. Nxa ke ama-businesses aphakathi kwelizwe bengatsho kumbe bengala-faith lo hulumende, kutsho ukuthi akula ovelela ngaphandle ongafaka imali yakhe. Awula guarantee ukuthi nxa ungayinvesta imali yakho namhlanje, kusasa nxa ufuna ukuthi uyithathe uphumelayo ungayithola. So akuchiyananga kuhulumende lo lo hulumende wezolo. So ngesilungu singathi iconfidence ekhathi khangeleke ukuthi ingaba khona iyaswelakala kwamabhizinisi. Abantu badla bephosela ngaphansi kwamaphilo kwemiqamelo, akula muntu ofake egcekeni. So kuba nzima ke ukuthi umnotho wezwe uthuthuke.